siyabonga Sandra lo Chris le tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 7 ngomfumfu 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umphathi ntambo wezemali umnomsana Patrick Chinamasa uthi udaba lwesimo senotho eZimbabwe esingamanga kuhle kalusoze lwahluzwa emhlanganweni weWorld Bank leIMF oqhutshelwa eWashington DC kuyona le iviki.
Abanye kubandla leMDCT bathi akulalutho oluhle oluphuma kukhetho lokudinga inkokheli yesigaba zaleli bandla ngaphambilini komhlangano weCongress ekupheleni komnyaka.
Unkosikazi Grace Mugabe osengene kwezombusazwe uthi abagcini sihlalo bezanuPF emadolobheni afana leHarare lakwaBulawayo kumele bexotshwe ngoba besehluleka ukuqoqa ibandla ukuthi linqobe iMDC kulawo madolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi udaba lwesimo senotho eZimbabwe engamanga kuhle kalusoze lwahluzwa emhlanganweni weWorld Bank leIMF oqhutshelwa eWashington DC kuyona le iviki. Lokho kwenzakala lanqanje naliqula alikhokhelayo libuyile emhlanganweni lo. UChinamasa uthi limhlangano yenziwa minyaka yonke ngenhloso yokuhlaziya ukusebenzelana okwenziwa iWorld Bank kanye leIMF lamazwe omhlaba. Uqhubekele phambili wathi abantu bavame ukukhulumela eceleni becabanga ukuthi nxa amazwe asathuthukayo esiza emhlanganweni enje okugoqela eZimbabwe ayabe ezocela imali. Lokhu uthi kayisikho abakulandayo kule imihlangano. Uqiniso lamazwe athuthukileyo agoqela eMelika ngokwethesa eZimbabwe izejeziso zenotho eziyizo athi zibangela ukugugudeka komnotho walelo lizwe kanye lokuphazamisa intuthuko yawo. Umomo wenotho eZimbabwe lanxa uke wangani uyathuthuka eminyakeni ilizwe libuswa ngukhulumende womanyano ngokubuyela embusweni kwezanuPF iyodwa sokuhle kwaphazamisa inotho le. Esekhuluma ngodaba lwemali yedola yeZimbabwe ukuba kambe ingaphenduka na, umnumzana Chinamasa uthe ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leMelika ngoba ukuyekela ukulisebenzisa okwamanje kungaphazamisa amabhizinisi amaningi elizweni laphandle kwelizwe.
Ibandla leMDCT selulandule impiko kaNkosikazi Grace Mgabe eyokuthi leli bandla lisebenzelana lamanye amalunga eZANU-PF emizameni yokugenqula umkakhe uMongameli Robert Mgabe embusweni. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru izolo, uNkosikazi Mgabe uthe abadlelana leMDC laba yizitha zeZANU-PF. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Douglas Monzora wethu leyo mbiko namhla isithi ingamanga imbiko kaNkosikazi Mgabe. Kodwa wengeze wathi lanxa ingamanga limbiko, iziphathamandla zeZANU-PF ezilezikhundla eziphezulu yizo ezihlezi zicela usizo kubandla lakhe olokususa iZANU-PF embusweni. Ekhuluma izolo njalo uNkosikazi Mgabe uthe abagcina isihlalo bebandla leZANU-PF emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo kumele baxotshwe ngoba besehluleka ukuqoqa ibandla ukuthi linqobe iMDC kulawa madolobho. Namhla uNkosikazi Mgabe uhlanganela abakhokheli bamabandla ezokholo eMazowe. Abaningi bathi ngempiko yakhe ayethula phose nsuku zonke esola abanye bakhe kuZANU-PF, uNkosikazi Mgabe sebangele ukufuthelana lokudonselana okukhulu kuleli bandla. Omunye wabalombono lo yingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Esimpini kukhona lokhona ukuthi umuntu sethabe kakhulu sethabe wadlulisa ongakuthi ukuphiwa kwakhe isicoco lesizotwa ngudoctor lokunominate kwakhe ukuthi kuthiwe uzamela abomama kupolitiro yezana sokwenze uGrace Mugabe ethabe edlulisa amalawulo bekukhangeleke ukuthi umuntu osesikhundleni esinjengesakhe abe ngumama wesizwe abe ngumama oqoqa abantu kulokuthi abahlukanise kodwa simbona nje esola lapho esola lo inkulumo zakhe kakhulu zidala ukwahlukana kwabantu ukwedlula ukwakha kuyathengisa ukuthi lezi ezombusazwe or ezepolitiki usaziqala kakazingenisi kakazazisisi akakakutholi lokhu yanobukhokhelo ukuthi abumbe inhlanganiso sengathi ngokusola abantu ngokusola lo asole lo uyakha kanti uyadingisa uvele akukho ngilosi emhlabeni ingilosi isezulwini kuphela kodwa ngokwenza kwakhe wenza ukuthi kube lo qhekeko phakathi kwesizwe seZimbabwe lenhlanganiso yakhe yezanu-PF ngenxa yokuthi usola lo lamhla kusasusoleli wakusasusoleliwa.
Abanye bathi uGrace sefana lesitimela esiqhamuke amabreki esesiphongukugijima nje umtshayeli engasenelisi ukusimisa. Kuyini okungamisa uGrace kulo ludaba?
Uyedwa kuphela umuntu ongamisa ingxabano le osingathi ongamisa uGrace Mugabe. Umuntu ongamisa uGrace Mugabe uRobert Mugabe. Okwamanje uyedwa kuphela ongamisa lokhu kwenza kukankosikazi wakhe. Ngenxa yokuthi abanye nxa bengathi bayamsola sebezabonwa njengabathengisi bazaphiwa amagama amabi bachothozwe bayeyiswe bathukwe. Ngakho umuntu oyedwa obambe amakhiye umongameli uRobert Mugabe ukuthi atshele unkosikazi wakhe ukuthi lezi zepolitics ungathi usasemutsha kuzo.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zakobulawayo zithi kuqakathekile ukuthi lapho umhlaba unanza iWorld Habitat Day ngaliviki, ikhansili kanye lengatsha zikahulumende zifunde ukuqakathekisa amalungelo abantu ukuze babe lakho ukuba lesiqiniseko sendawo abahlezi kuzo njalo bathole ingwalo zama-title deeds, hathi ukuhlaliswa nje besesaba ukuthi balakho ukususwa yiloba isiphi isikhathi. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusafara kwemasangano anoshanda akazvimirira uku kwakabuda pamusangano wekuzivisa zviri kuitika pamusoro pekumbwa kweNational Peace and Reconciliation Commission wakaitwa mugweru nezuro. National Peace and Reconciliation Commission ndeimwe yemakomishoni anofanirwa kuvepo pasi pebumbiro idzvare mitemo yenyika. Vamwe vakataura neStudio 7 vakati nekuda kwenhoroondo yemhirizhonga yezvematongerwo enyika muZimbabwe zvakakosha zvikuru kuti munyika muve necommission iyi vachiti kunonoka kuvepo kwayo.
Abenhlangani uxolo ngalokho sihlobo esithandekayo ngokulidlalela udaba olungayisilo. Sizaluvumbulula ke lolo daba, sizalidlalela lona ngokuya kwesikhathi. Siqhubekele phambili. Abenhlanganiso esebenzelana labaphatheke kumidlalo yedrama abe Rooftop Promotions sebephiwe istanda ngumansipala weHarare esokwakha itheater entsha. Kubika intatelis indaba yetu Umevis Gama.
Ema zina ke ukunikeza okusemthethweni kanye lokuphawulwa kwendawo lapho kuzabekwa khona lesi sakhiwo owenzelwe eHarare Gardens lamhlekuseni obe ngumhlonitshwa kiwo umeya weHarare uKhansela Bernard Manyenyeni uthi ukuvuselelwa kwetheatre in the park kuzaphathisa labo kumizamo yabo yokuthuthukisa idolobha leHarare ngaphansi kohlelo lwabo lwebrand Harare. Umqondisi wenhlanganiso yezokuqhutshwa kwemisebenzi yemidlalo yedrama eye Rooftops Promotions umnumzana Ray Maswerera utshele abekade bekulomkhosi ukuba lindawo izakwakhiwa kulandelwa indlela yesintu yenkundleni lapho kuhlaziywa lokulungisiswa khona indaba ezimqoka. Izakwakhiwa njalo ngendlela elohlonzi ekhangelelwe ukwenzelwa imidlalo eyedlula amathumi amathathu ngomnyaka. UMaswerera athi kuzaphathisa ukuthuthukisa labo abalobungcitshi kwezemidlalo yedrama ilizwe lonke. Kuthi umqondisi weNational Arts Council umnumzana Elvis Marie obekulomkhosi laye ukhuthaze inkokheli zikamunicipala weHarare ukuba ivuselele indawo zokuzilibazisa ezakhiwa emalokitshini ezama-community centers lama-hall zilandele isibonelo sikamunicipala wakoBulawayo athi uhlezi ekwenza lokho lunabele kuzo zonke indawo lapho kuhlala khona uZulu loluhlelo lwetheatre in the park lungapheleli eHarare Gardens kuphela. Okungumbono osekelwa ngumnumzana Lennox Mhlanga oyintatheli izindaba ezimeleyo njalo engumcebisi kwezokuthapha izindaba layo bekulomkhosi walamhla obusenziwa ngaphansi kwesihloko esithi it's not just art, it's a way of life.
I-City Council yona yaphambili yathatha amabhawa yanika ama-artists enjube emzilikazi ngale kungama lokuthi kuthiwa ama incubator ama arts kulama arts societies lama arts groups asevuke kuma facilities wona lawo akade sevele sehlele engasetshenziswa lutho. Mbona ngani yimodeli okumele bayilandele yona leyana beHarare ukuthi bathatha amahulu la sengama church konkanye lama amanye ama facilities akangabe khona angasasebenziyo banike ama artists ba support benza ukuthi khona bona abafana abancane bengenzi behamba begqekeza kube bebhema imbanje kodwa bathole indawo lapho abangakha khona ungcitshi babo kutheatre.
Umhlanga utshengise ulijabulela leli nyathelo elithethwe ngumunicipala ukutholisa abe Rooftops Promotions indawo yokwakha lapho okuqhutshelwa khona imidlalo yetheatre in the park. Uthule themba lokuba kayeyi kuphinda ivele njalo leyo nkinga eke yaba khona ngaphambilini ebangele ukuvalwa kwendawo yakuqala ngoba sekungeniswa ezombusazwe ngendlela engayisiyo.
Yikho ubona kwezisikhathi kuzothiwa khona kule player banayo into lezo ukuthi kule player banayo yayivela khona be Rooftop Promotions kungazwisisi ngama-politicians ukuthi kanti vele i-art ne-theatre vele kusebenza emphakathini. Kumele sibe ngabantu labana abamacho ukuthi sibone ukuthi i-art njengakho imisebenzi engabi khona lawo ngumsebenzi. Kumele sifake imali kuma-artists, kumele siba-encourage, kumele si-investe, kumele sizame ukuthi khona siyisukumise ngoba i-art layo futhi yiyo etshengisela kwabaphandle ukuthi thina singabantu abanjani, singabantu abaminjani.
Abe Rooftops Promotions bathi balethemba lokuba iyabe isiphelile ukwakhiwa lindawo usiyaphela umnyaka ngenhloso yokuziqeda inkinga abaphatheke kumisebenzi yezemidlalo yedrama babhekana lazo. Bathi balethemba njalo ukuba luza kuphathisa ukuvuselela idolobha leHarare loluhlelo ihambelane imisebenzi yabo lenhlelo zikamunicipala weHarare wokwenza kube lidolobha elilohlonzi usiyafika umnyaka ka-2025. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeCholocho ezadiliselwa izindlu lizulu lesikhukhula elana ekuqaleni kwawona lo mnyaka zithi lanxa uhulumende kanye lenhlanganiso yezizimeleyo ezincedisa ngempahla zokwakha kutsha izindlu ukugqoka lokunye zilokhu zithwele amagabha avuzayo ngoba kuningi okulokhu kusilela. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu yeZimright imanyene lezinye inhlanganiso iqoqe impahla ezigoqela isepa impahla zokugqoka lokunye okokuncedisa imuli ezifika phose amachumi ayisithupha ebutabubili njalo lokhu isikuphe iofisi kahulumende echolocho ukuthi ikwabele abantu. Uhulumende uke wathumela iqula labaphathi intambo bengatsha zakhe ezitshiyeneyo echolocho ukuthi lihlolisise lolu daba. Abanye ababhekane lohlupho olufanayo ngababehlala eduzane ledamu ledokwe mkhosi emaswingo eladabuka kulandela izulu elifanayo. Umnumzana Phineas Ncube isakhamuzi segaria echolocho lapho kwaba lohlupho olufanayo. Uthi uncedo lwempahla zokugqoka yilo olutholakala lula kulokudla lezinye impahla zokuqedisa ukwakha izindlu.
Akaka savise endleleni ukuthi la zathiwa kwa 5kg yempuphu ukuthi le 2kg yethule. So bake babuya abanye basinika amazenge. Kuthi into zakhona ziyasike. Ngathi basinika amazenge 5-5 lamasamenda ngu-5. Akula ma-window frame. Lama-door frame akula. So ukuthi siqalisele ngaphi khona kobunzima khona khona.
Ye kodwa selayinzani ngalokho elakuphiwayo. Isamende lamazenge.
Akuyazama ukuphakamisa abanye nje ukuthi abakachayisile. Mina ngikhuluma nje kateza Dengepi Foundation. Akuyi one room khonokho akuyaphela two times abeke kuqedima bangizama ukuziyenzela. Ngizashiyeka nje ama-window frame.
Abanye ke omakhelwana sebeyenzeni.
Ngathi kulogogo oyi-1 obegebha i-foundation ugebhile uthisile zizini ukuthi ya uzaqalisa ukuyakha. Sasa nje sithi uyathwala amatshe. Laba abanye hhayi angaboni lutho ezolenza ke. Hhayi impahla zezigcoka babuya nje benikanika mbijana la izolo kade bekhona. Kade kubuya i-office yangitshaji ubuyabuya wanikanika abantu. Ekudleni hhayi ukudla kudala bacina. Abantu vele abatselakho ukuthi. Hhayi kudleni sokunzima sikuyosakokuthi asisakwazi vele ukuthi sizabambanga. Zokugcoka hhayi bayabuyabuya bephoseyaphosela kodwa ukudla yikho sesiqala ngakho kakhulu.
Ibona zisabiwa kuhle yini?
Ya, lezo zayizolo zabiwe ngamapolisi, hayi zabiwe kuhle kakhulu. Bebe dobha nje benika bona ababadibikelwayo, ukuthi bethe ukukhangela nje labanye abakhani ngani bayahlupheka. Lama laba okuthiwa ngamasani, abantu besilip, labo ke babanika bonke vela bandulula ukuthi kumbe wavelela izezinto. Hayi kodwa bayazama abantu kumisamisa. Ikuthi utshani kithi lapha kuyahlupha. Utshani maplasi. Ngathi kakhulu utshani, utshani sibili ngoba ukuthi isusa imota babizwa $600 yona.
Lo mnumzana Phineas Ncube isakhamuzi seGaria eCholocho bekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonali eCholocho.
Ukuqilibezela ubudlwangudlwangu ukwethusela la ngamazwi avame ukusetshenziswa ngabachothoza ibandla leZANU PF. Kodwa ekuqhubekeni kokhetho lokudinga inkokheli yesigaba zebandla eliphikisayo leMDCT ngaphambilini komhlangano weCongress ekupheleni kwenyanga sekungamabala asetshenziswa ekuchasiseni okwenzakala kubandla leli ngabanye abasekeli balo. Izikhundla sikamongameli omsekeli wakhe lomgcinisihlalo kazisoze zincintiswe osekuthiye amalunga exokozela kulezi ezinye izikhundla eziseleyo. Lanxa ubudlwangudlwangu lobu buhlasele phose izigaba zebandla eseziqhube ukhetho ezithoba mnembili kwabulawayo ngomgqibelo laselupane izolo kufike kuzinga eliphezulu okubangele ukuba amanye amalunga axexebuke aye kubandla leMDC Renewal. Obemela umnumzana Madison Hlalo obefuna ukuba ngumgcinisihlalo wakobulawayo wanqotshwa ngumnumzana Gift Banda utshele iStudio 7 ukuthi bekulokuqilibezela okukhulu.
Into ekhona yikuthi vele kwakulobuqili abantu ababevota laphana kwakulabantu abanye abezani PF abanye be-renewal abantu vele abangaziwayo enhlanganisweni abalepha bezovota. Njalo ngathi kwakusetshenziswa udlakela ukwethisela abantu njalo kanye ukuthi abantu bavota kaningi-ningi ngoba ungakhangela inani labantu abavotayo. Nama-district avunyelwe ukungena vele awuhambelani nje kutshengisa ukuthi kwakule bhasi yabantu. Abantu abaninzile babengaziwa. And lokhu sokwenza ukuthi abantu abayibo abazinkokeli abakuma-National Standing Committee laphana bethaye ilokhu zenini amafoni ithi ngapha becela ukuthi hhayi kelani abantu ukuthi bengazondi kakhulu siyaxolisa.
Manje kukhona yini amanyathelo elizawathatha njengoba likhanya lilobufakazi?
Kumele sibone abanye ngathi abanye bethu ukuthi size ukuthi bayakuthina. So kwakhe sangaza ke ngikhuluma ukuthi kule nyathe lesi sithatha. But kuyaye kumele sihlande amanye ama-members size ukuthi bona bathini. But ngathi into ekhona kwaba lokucili ngoba yena u-president ngokwakhe kamelanga abe khona ekhetha abantu abayangenayo ngoba kabazi phela abantu bakobulala ama-structures lana kawazi into ebangade ngayenza ikucela umnumzane uChamisa organizing committee akuthi yena yenzani imisebenzi yenu kuhle but into eyenzani njengenjibe lobhengula upresident wathatha istructure sasimise ngubheki isibanda yiso athi yena singene but istructure vele sabantu vele abaguge ephathini sali.
Lo ngumnumzana Swithanchirodza obemela umnumzana Madison Hlalo kukhetho lwe-MDCT kobulawayo. Bekhuluma le-Studio 7 ekhona likobulawayo.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli seyicele le-MDCT umnumzana Joel Gabuza utshele i-Studio 7 ukuthi konke okuba lokhetho kwandise ukuba lenkulumo.
Ya ukuxokozela asingike sakwala bekukhona sibili kwendaweni sike sizwa kwaba lokuxokozela kobulawayo. Kwaba lokuxokozelela uphani kubangelwa yini vele into zokhetho lezi suka zibe emotional abanye abantu abakuthathi lula ukuthi ngidliwe kumbe uwinile kumbe udliwe njani lo bayabe befuna ukuthi support and line so uxokozela bekukhona zibili kodwa sigcine nje saba le mpumela esifake sadayi yiyo engathi irepresenta ama-provinces ethu. So ukuxokozela bekukhona ukhetho kwezindawo kuyabe kungahambanga.
Manje labo abanye abalezikhalazo sike sezwa endaweni ezifana lakobulawayo besithi bona balobufakazi bokuthi bekulobuqilibezela njalo balakho ukuthi bathathe lolu daba luye phambili. Lithini lenango ngendaba ezinjalo?
Indaba ezinjalo ziba khona nxa kulokhetho. And nxa kunokuthi kulabanye abalezikhalazo and kulilungelo labo ukuthi bekuhambise phambili. But uhlupho luzabakhona thola ukuthi isikhathi iphambili yakhona layo iyabe ikhona phakathi ehlupheni lonalolu. Asithi anti yabona kathi singama-national elections la awe-Congress yethu esiwalandayo. So uyathola ukuthi wonke umuntu ubhizi kuzaba nzima ukuthi siwalandelisise wonke ama-problems ayabe khona izikhalazo ziyabe zifakwe phambili. Kodwa siyathemba ukuthi ngabeza kuletha phambili izikhalazo lezi zikhangeliswa ngoba zingayekela ukukhangelisiswa kuzavulala ibandla and kuyayenza ukuthi ngaphambilini in future kuse kusihluphe futhi kuba lokhitho olunjeka.
Umnumzana Joel Gabuza umsekeli wesikhulumeli secelele MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje omela isigaba sebhinga edalela eParliamente umnumzana Prince Madubeko Spanda ongomunye obethiwa uxexebukile waya kuMDC Renewal Team ulandule imbiko le esithi ulokho elilunga leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
Okwakuqala Chris ngithanda ukuthi ngithi ama journalist ukuthola kuyinto emangalisayo ukuthi bahambe ku press conference. I-press conference ekade ilabantu akade bexexebuka besuke ebandleni le-MDC. Bababona labo bantu, bazizwela bekhuluma, kodwa bakubona kufanele ukuthi bese bebhala njalo lebizo lami belifaka phakathi nakwabantu okuthiwa sebexexebuka ku-MDCT. Now, ngokubona kwami ama-journalist amaningi, inamba zami balazo lapha eZimbabwe, ukuthi ukukhangelela kwami bekuyukuthi ngabe bona bamfonele bazizela ngowami umlomo ukuthi ngithi liqiniso kumbe ngamanga but bona baqhubekele phambili bahamba bayabhala emaphepheni abanye bakutsho njalo emaradiyweni ukuthi mina sengxexebukile ku-MDCT. Ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi imbiko leyo imbiko yamanga engabe ilenjongo elayo engalunganga ejonga ukuthi ilimaze mhlawumbe i-political career yami.
Manje akhona yini amanyathelo ozawathatha ikakhulu kubantu ocabangela ukuthi yibo abalokwenza lalokho?
Angila amanyathelo enzawathatha ngaphandle kokubana kathesi ngibhizi nje ngizama ukuthi ngihlanganise ama-journalists ngenze i-press conference ngoba le statement press statement emfuna ukuthi ngisitsho abantu abaningi babe concerned kakhulu ngembiko yona leyo ukuthi kuqakathekile ukuthi imbiko yona leyo sikhona sitsho okuyifo okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Matubeko Spanda umela isigaba sepinga etalele parlamente ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Okwamanje balaleli sasilethulela udaba esilithembise lona ngaphambilini elezakhamizi zakobulawayo ezithi ziqakathekile ukuthi zithole ama title deeds kumanisipala walelo dolobho.
Izakhamizi zemizini ehlala abaningi edolobheni lakobulawayo ziyasola kakhulu ukwehluleka kwekhansili ukuzipha izindlu abahlala kuzo kanye lokungaphi uzulu indawo ezaneleyo zokwakhela, zisithi yikho kuletha ukungathembeki kuzisebenzi kanye lokufumbathisana ukuze izakhamizi zithole izindlu zokuhlala loba izitandazo zokwakhela. Insolo le iza kulandela ukuxabana okube khona phakathi kwezakhamizi ezihlala ezindlini zekhansili eiminyela ebezisithi inhlanganiso yezakhamizi Bulawayo Progressive Residents Association iyazethusela ukuthi zizasuswa kulezi zindlu nxa zingabhalisanga ukuba ngamalunga alinhlanganiso. Inhlanganiso yeBupra ithi akusiqiniso ukuthi yethusela izakhamizi, kodwa idinga ukuthi ikhansili iphe abantu izindlu ezibiza bona, hathi eziqhubeka zibizwa ngomanisipala. Unkosikazi Julie Moyo uthi ukubhadalisa izakhamizi ezikulezi zindlu impilo yazo yonke kungela ama-title deeds akuqedi udubo lokuswelakala kwezindlu kuleli dolobho, njalo ikhansili akumelanga isebenzise imali evela kwamanye amazwe ukuzithuthukisa yona, kodwa ukuguqula impilo yezakhamizi lezi ezinye ezavela endaweni yesidotshiwe flats.
Siyabonga Nothando kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namhla sikhangela udaba lwezokulima ikakhulu ukusilela kwemfundiso yefertilizer. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lo msekeli wendunankulu kunhlanganiso yeChiefs Council uChief Mchane Kumalo.
Udaba lwefertilizer luneminyaka lungazani luyahluphahlupha ukuthi itholakale fertilizer yakhona. Ithi lanxa isibuya kwesinye isikhathi ibuye isikhathi sesingazani sedlule kakhulu, kodwa hhayi ihlanyelo kayisithi hhayi fertilizer yilo sithanya nasibili.
Pho-ke ungacebisani uhulumende ngodaba lolu?
Kumele ukuthi azame phakathi kwesikhathi lapha, isikhathi sebusika solesi azame ukuthi i-fertilizer ibe kwenzeka ukuthi nxa sekufika lesi sikhathi izinto zonke sezikhona abantu sebeqalisa ukulima, kwenzeka ukuthi isivuno sabantu sikhwele sibe phezulu. Ngobezinye iindawo zifuna i-fertilizer singaphandle kwe-fertilizer akunanto ongayivuna.
Nxa sesikhangeleke kukhona yini ongenziwa izakhamizi ukwenza ukuthi zifake imfundiso engasiyo fertilizer naleyi o-ammonium nitrate labo compound D lawa, zingenzani izakhamizi?
Okubonakala izakhamizi ngakwenza ukuthi laba abalenkomo bazame ukuthi basebenzise umquba wonalo wesifayeni, ngoba lo mquba wesifayeni futhi ulamandla okwenzela wona ama-fertilizer, ngoba uyasebenza i-fertilizer yaphansi, uyasebenza i-fertilizer yaphezulu. Ungawufaka nje kanye usebenza konke. Kuba ngaba ngcono ukuthi laba abalenkomo basebenzise wona lo mquba wezivayo, kwenzele ukuthi izivuno zabo zibe phezulu.
Akukho okunye okungenziwa izakhamizi esingathi-ke kwakusetshenziswa ekadeni ekwenza ukuthi bafake imfundiso emasimini?
Kanguboni okukhona yilokho abathi yi-compost, ubolisa amahlanga, yakhulu ukubolisa amahlanga lokhu la mahlamvu. Kodwa-ke phela kuyabe kunganani ukuthi kuze kwenelisa isimo elimele ukuthi kube nesivuno esiphezulu. Ngibona zami nje kwanela isinyenyane encane kungingathi nje kuphela. Ngibona zami sibilo okungcono yiumbonano, kodwa kuyahlupha njengoba singayisithi sonke esile nkomo. Alokho kwama-compost kuyasebenza yibo kambi, kodwa
ye kungasikho kusilela-ke kwe-fertilizer leyo kumbe imfundiso yesilungu. Kambe ubona zani isivuno sanyakenye singabe sasiyathuthuka yini nga yatholakala ngesikhathi sakhona?
Angithembi ukuthi sabe sizaba kwedlula lokhu esiyikho khona, kodwa-ke okungcono bakhona ukuthi hhayi lanxa singayitholanga yenela, hhayi isivuno sanyakenye sibe sihle kakhulu bala kathesi abantu abakabi khona balambayo.
Induna Umtshane Khumalo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona udaba lukankosikazi Grace Mgabe oluvalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.